ungananzelathi sesikhuluma ngabantu laba abathengisayo namavendors. Lo mqondo ukumoba segcikeni ukuthi lokho bonkulu ukuthi bona abantu abavendors bazibangene esitaladeni asithi bayafisa. Kungenxa yokuthi umnotho amakhampani avaliwe. Kodwa lafana laba vendor khona balandawo zakhona zokusebenzisa bathuya bebotshwa. Abantu bathi ukuthi hayi impilo inzima. Kodwa-ke upresident naye ukhulumile ethembisa kuthembisana. Sinazathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinamhlanje abantu bakhuluma ngamanager amalungelo abantu abantu bakhuluma ngembali endaba egugula kabuntu ayilungisiswanga bakhuluma endozizenzo ezizikhathi abantu ezona into zingalungisiswanga sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngoba ama-investors so ngokunjalo kufanele ezo zilungisiswa ukwenzela ukuthi abantu bathole singathinga i-confidence kuhulumende wezimbabwe esesiba le-confidence ne-economy yezimbabwe engxenye kungabanjalo sizalungisa izinto so-ke yilo inhlubo zonke ezikhona lezi njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond note yehluphayo i-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vela yisebenza ishi khutho khomuntu ihlimi eceleni khe sisebenzise kumbe i-US dollar kumbe irandi kuzenza ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathise ngoba kathesi singananzelela kuphedakala okwenzakalayo
ngokukhuluma lo mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko
umhlangano lwami uyenziwe ngabomo ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebeleni lezinto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifike kuye upresident khathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samcela ukuthi abuye azosuzwela ukuthi abantu emathebeni bahlukuluzwa kuyini sesiyabathe sesikhayele ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethathi okungakunanzelela sazama ukuthi kulunge so sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza hathi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa awuyenzi lutho ibona ngakwenza njalo silungele ukuthi uhulumende sinike ukuthi ayipreshe ukuthi ngalungisa into zethu ikakhulu ngaphola umkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona
kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini
ihlupha esilalo kathesi lapha kobulawayo akukatshintshi lutho loko silohlupho lwemali loko silohlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethoba egalithoba asiyaqanda yaphezulu so iy'nhlupho zonke lezo esihloko esilazo kodwa esingabuthi esibile kumqoka yukuthi xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar lebhonda kulingane and kuyiqiniso lokho ungananzela intengo ezitolo bose ziyakhwela iviki ngeviki ungakhala kathi esimpuphi i-10 kg bosuyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5 ungakhangela isinkwa bakhwele sokungama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9 so-ke umumo unzima lapha ezimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli so zinhlupho abantu abahlangana lasezimbabwe kathesi and uhulumende katshengisa ukuthi into lezo okwenza nouzadressa
siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo
abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonetha kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu bezibabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubone kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana lwehlela abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubancisa ngokuncanabala uhulumende angayikhuluma ngomlomo wasezwenelise phela singakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayikuyoni leyo ukuthi izabakhona kodwa sesiseqinisweni akulani ngobandle ukuthi akhuluma akula nto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalaba impilo yabo esengozini ngawabahle ngawafakwe indawo kodwa abantu wazithulela kwaze kwabuya amanzi kwabuya umoya abantu bafa abantu balahlelwa zimpahla zabo so-ke abantu asethi ngokunceda abahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu bezimbabwe yeuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha
kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye kobulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapi
nananzela amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo astayla down endlela aya-retrentsha abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yi-triple negotiating forum ukuthi kube khona ayisebenzi esiyi-labour kube khona i-emgozi kube khona nohulumende ukukhulumisa kuyenani iplatform kubona lungenziwana kodwa ungazi ukhaya lapho thi nawe akula nto eyenzakalayo uhulumente uzithulele ubona kube la la labo president begada besiyale lali besemthethi hayi ndoli imali enengi khona le ngomlomo kodwa ukuganga siyayibona so ke lutho besilalo ukuthi sibili kobulawa hayi izinto azinhlanga umuma sibili movie abantu bazama ukuzincedza labona abavenda bathatha lapha lalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo so abantu bezimbabwe bese bakhathazekile ukuthi abasela mama kuyakhanya ukuthi sokuyingumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.